Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 11 Nkwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwe Potras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona yibuyanga nje kuphela.
Abantu abaholi imali eyaneliso ukuthi khona bathenga idatha.
Udubo lokusilela kwemoda zokuhambisa liqhubekela phambili lanxamongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yezuko.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenzisenze kodwa esingakuthe ukuthi wehluleka.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Manguja uthi umlayo owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa owalisa amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali uza sebenza ukwesikhatshana nje kuphela.
Abantu bezana bayesikolo kodwa abazwisisi economics. Asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lulawula ezokukhulumisana olwePotras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba imisa Zimbabwe oqutshelwe enyanga izolo. Bekule komiti yedale lePhalamende ebona ngezokukhulumisana i-Information Communication and Technology, iPotras, ugatsha lukahulumende lwezokukhulumisana kunye lamankampani encingo iTelecel leEconet. Sixoxe lomgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngokuqutshwa kwemibiko ebeyiyo kade ilawula lomhlangano umnumzana Peter Moyo.
Hayi kuhambe kahle sibili into kade ikhona ukuthi iICT committee engiyichairayo ibe ibize umhlangano obe ugoqela imisa Zimbabwe iConnect Telecel Netone zesa labanye Consumer Council of Zimbabwe kade bekhona bungumhlangano omkhulu Potras bungumhlangano omkhulu sibili ukuthi sibonisane ukuthi khona kathi idatha leli kuyini lidura kangaka lidurela abantu. So abantu abemisa Zimbabwe kade besibizile onompilo yibo kade bepetition iParliament. So ikomiti yami sasesihlala phansi sathi hayi madoda asibizaneni sonke sibonisane le into ukuthi khona kathi idatha kungani lidura eZimbabwe ukudlula amanye ama-Southern African countries wonke. So kube emgceke abantu baphumele lenkani zabo kodwa ke kuphume emgceke ukuthi kona ingxabangxoza kuyini.
Manje kukhona lokho okuphumileyo emhlanganweni lo, kuzasetshenziswa njani ukuthi indaba zedatha kuhambe kuhle kungabi nabantu abakhalayo besithi intengo yakhona iphezulu?
Mnumzana, okuphume emgceke ukuthi khona idatha eZimbabwe is 0.001 nxa silinganisa lamanye amazwe. South Africa iyo engathi sihambelana layo lichipile idatha okuphuma kwezileyo ePotras ikisiphumisele konke bayezi research which you cannot dispute. Into ekhona yibuyanga babantu beZimbabwe, abantu abaholi ngaboni imali eyanelisa ukuthi khona bathenga idata. So abantu ezibakho abana mali, amakampani kabhadali. Nga ikampani ibhadala 20,000 before tax, before i-medical aid nokunye, usala le malini. Kusho ukuthi usala kuma 10,000. Loli data leza 6,000. So kusho ukuthi khona, so into ephumileyo ukuthi abantu beZimbabwe abana mali. Yikho kuphumileyo savumelana sabonisana ukuthi hey abantu abaholi imali madoda singaqambelana amanga even thina iParliament akula imali esitholayo sola almost 180 US dollar per month. So kusho ukuthi khona nxa usiya black market lapha ukuthi uyothenga imali leyo imalini akula lutho. So yikho kuphumileyo khona ukuthi ari duli data leli, but into ekhona ikuthi khona abantu abalamali amakampani kahonisa abantu imali enelisayo, including uhulumende kahonisa izisebenzi zakhe imali enelisayo. Yikho ubona abantu esithi data liyadura, kodwa ke sokutshengisa emgceke ukuthi khona akali duri, but lidurela abantu ngoba abalamali abaholi. Yikho kuphumileyo mnumzane. So hayi ngiyabonga kakhulu mntokazi ukuthi khona ikomiti yami isebenzile sibili ukuthi siphumise emgceke ukuthi khona sivumelane ukuthi hayi madoda singabosolana ukuthi oyikonethi bayenze lokhu, inethiwani yenze lokhu, itelesele insoni, kodwa into ekhona ibuyanga into enkulu. Ngiyabonga.
Umnumzana Peter Moyo ngumgcini sihlalo wekomiti yedalela eParliament ebona ukuqutshwa kwembiko e-Information Communication and Technology. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esenyanga. Silela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanqamungameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yezubgo. Umnangagwa ngomgqibelo ebusuku ethule umbiko wesiphangiphangi esazisa amanyathelo ambalwa agoqela ukuvunyelwa kwamakhombi, ukumisa ukweboleka imali ngamabhanga lokunye okuthiyeneyo. Abenhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo abethim phatshelu bathi amanyathelo la athathwa ukuvimba ukutshengisela okwakuqoqwa ukuvala ilizwe ngokungayi emsebenzini, abanye abathi kwagcina kungaphumelelanga. Izolo umphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba. Izolo umphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo iCabinet ukuthi uhulumende uphakathi kokudinga indlela ebalulekileyo ezakwenza ukuthi imijova ibhaliswe ngokusemthethweni ibuyele emgwaqweni. Kodwa uZulu uthukuthele esithi kumele uhulumende alungisise ludaba ngesiphangiphangi. UMavis Gama usedulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ensukwini esanda kwedlula, iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kwezubuko bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi, besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa ledola leMelika. Lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapholisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade zethwala abantu bengela mvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano sezubuko. Omunye wabameli bezigaba edalela eParliament labatsha, iJunior Parliament emela isigaba seNorton, ukuda kwashe madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba.
Babanisa ukufunda kwabo ekilasini njengoba bezolahlekelwa zifundo zokuqala zekuseni, kusitsho ukuba akasoze aphatheke kwisifundo sakuqala sesesibili kuba efike esikolo ngabo-9 yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7.
Okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lemayunivesithi eyeZimbabwe National Association of Students Union, ZINASU, uJingani Shoko.
Uhulumende kumele belethe intsho yakudala iphendule emgwaqweni, so that it complements the solution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba kungelankinga yokuthi uhulumende zinye ziletha intsho yakudala before COVID.
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye-Youth Advocacy for Reform and Democracy, YARD, uSteven Isibanda, laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza into enhle, kodwa esingakutshe ukuthi wehluleka. Amakhombe abenceda kakhulu, amafutha ahambisa bedua behlupha, kodwa amakhombe abetholakala transport be-easy futhi bethina ngaka lapha siyaphuya point B from point B to point C beyohambeka. Kodwa kwamanje umuntu kasakwanisa ayibona izihlobo zakhe, ayibona abangane, ayibona abagulayo, la mala engagula ebusuku ngasenelisa ubanayo esibhedlela.
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukululungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni. Osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyeZupco, umnumzana Evaristo Madangwa, utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu. Ngomgqibelo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise uZulu ukuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa kusimo esasiyiso kungakaqhamuki i-COVID-19, kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemichova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni, esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo. Njalo akachongo ukuba lokho kuzaqala nini, njengoba abantu lokho bebhekane lodubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebechayisile emsebenzini. Iningi libonakala lihamba ngenyawo imango emide kumbe beminyezelene emabhasini aweZupco amalutshwana ahambayo. Abanye sebeze belahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapholisa kudala ingozi zomgwaqo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Usiba lukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Manguja uthi umlayo wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa walisa amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali uzasebenza okwesikhatshana nje. UMnangagwa wethulela umthetho ngomgqibelo ebusuku ngoba isithi sekulezigilamkhuba eziboleka imali emabhanga zibe sezisiyasebenzisa ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha, into athi ibhidliza umnotho. Osomabhizimusi labacubungula ezomnotho bathi uMnangagwa usebulala umnotho ngamandla ngoba lomthetho uzabangela ukuvalwa kwamankampani njalo uthwalise nzima uZulu ophila ngokuboleka imali emabhanga. Kodwa uMangutya utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi lanxa bebunanzelela ubunzima obudalwe ngumthetho lo uzasebenza enza nje okwesikhatshana emizameni yokuqinisa umnotho welizwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi uhulumende usephelelwe ngumphako.
Abantu bezano bayesikolo kodwa abazwisisi economics. Asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngapi. Abantu bazuza imali emabhenki bedinga imali ukuthathwa babayifunda babhadale school fees. Abalimi ama-farmers adinga imali emabhenki, kulama developmental banks afanele ancedise omama. Yikho ke uma uhulumende esesaba izigananda laba abantu abaxhwileyo abaziwayo abatshintsha lokuthengisa izimali, abayekele sebekhathesi sebeqonde ukuthi bakhawulise uZulu, yena uZulu engazi ukuthi ufelani. Siyakwazi kule bhenki elikhulu iStandard Chartered neBarclays Bank sokwatshabalala, elinye ibhenki lakhona selahamba layavula isikolo zalo eKenya leZambia. Yikho ke sizabona ukuthi sizakusha ingxoxo zomlomo ngabantu abangazi ukuthungamela lokufaka umhlahlandlela omuhle kwezenotho. umangujwa wathi eqalisa ngo 2016 uma idola leZimbabwe lingayekeli kusebenza uzatshiya umsebenzi. Lanamuhla idola selisenza 450 kuparallel market to $1. Inflation si 96% ukuwa kwedola. Kutshengisa ukuthi sihamba sithwele amasaka siyathenga isinkwa. Ngalokho kubuhlungu ngoba abantu ubona lokho bengazwisisi ukuthi indlala ivela ngaphi, ubuyanga buvela ngaphi. Buvela ku-poor management of economy iZANU-PF.
Alikho ngitsho leli lodwa inyathelo elithethwe ngumnankagwa elibona lisebenza, ikakhulu leli elokwenqabela amabhanga ukuthi akweledise izimali.
Cha mntana inkosi, amanyathelo athethwe ngubaba uPresident Mnangagwa okunqabela amabhenki ukuthi angaboleka abantu imali alandi ukuzachobodisa inotho, konke kuyahlekume. Namhla sibona ukuthi kuzachabalalisa kudokoza kulalabo ete bengani bayazama, yinto enzima epha ukwesaba okukhulu ukuthi intole kungani iyaqala eAfrika jikelele, ngoba amabhenki yiwo ancedisa inotho ukuthi siqhubekele phambili. Lokho kwenziwe ngumongameli lo Mangujika lo Mthuli, ngibona ngani ngamanyala aphindiweyo, ngabe ngabanye abantu ngabe bayaresigna nje masinyane ngoba sebelethe into engazange ibe khona emazweni aphucukileyo lalawo azama ukuthi inoto ikhwele.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi sokusesatshelwa ukuthi sokungaqhamuka elinye njalo izinga legciwane le-coronavirus ezikolo. Leli phephandaba lithi inani labantwana besikolo ababanjwa leli gciwane liqale ukuqansa kumaviki amabili izikolo zivulwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lowake waba ngumongameli wele Malawi unkosikazi Joyce Banda esigodlweni sakhe seState House eHarare izolo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani bakithi, salibonani njani? Hayi siyabonga. Okhulumayo umaphosa laphana kwaNdolwane. Isigabeni esinye yesilaphana siphathi kwaNdolwane laphana emakhulela. Bakithi angazi ukuthi singayiqala njani indaba manje. Kakhulu indaba lokuze imihlobo le. Indaba yemihlobo izazilizwa lingalungi. Kulabantu lapha abelobe bekhuma kuStudio 7 abathi abantu bavotela njani amaqembu asempumalanga. Kodwa siyakhuluma bakithi ukuthi asincedisaneni sonke nisekele kuloko sikhuluma imihlobo. Abantu bonke abasempumalanga abayithandi into yenziwa eZANU-PF, abaningi abayithandi. Asincedisaneni ngoba uma singancedisananga sakhetha nemihlobo iZANU-PF angeke siyikhiphe, angeke singazitshela thina sihle singabantu babamthwakazi sisapota amaqembu akithi. Kulapho esiyakhona, asizame ukuthi sikhipheni iZANU-PF sincedisana labo lina abantu ethu abasempumalanga. Kwami lokho vela ngifuna ukukhipha emlonyeni wami, ngibona kuyinto edivider abantu Zimbabwe. Akukho right ukuthi umhlobo bani vele, akukho right akusebenzisi kahle. So asizameni ukuthi sikhipheni iZANU-PF. Abase befuna kumthwakazelwa zokuphumisa iZANU-PF lihlale phansi lamaqembu azalizwa. iZANU-PF vele angilizwe, angeke izilizwe ukuthi lifuna ukuqumilizwa lifukeza lokho. Asikhipheni sincisale party fana noCCC esiyibona kuyiyo encedisa kakhulu mpela, ebusy kakhulu sisi from Budala. Sorry, I was hungry. I don't get busy. very vakuru wizapo very vuke manje mthwakazi yavuka la ibuya ukuthi yaqomilizwe liquma njani kanti phakathi kulokuze umna wabatshati bazakufa thina safuna ukuthatheka igazi noma beli chitha bona bezana kodwa vele akuthandeki lokho labanye bezana vele abasakuthandi kono kulalo baba lwenze khume egwanda abantu iphuma khona ephuma khona ibalele lokuze lezana bayaphuma vele umuntu mayiphumile kawusakuyele emuvumbuzo ukuthi uphumeleni uyabona ukuthi kurongwa ngisho sebona ukuthi kurongwa usephendukile so asincezane bagithi sikhipheni izana sonkeni amazibagwe singakhethi imihlobo siyacela bakithi abantu bakhethi imihlobo sike sime kancane ukhethi imihlobo amaqembu lana siyawazi amaqembu akithi abomthwakazi nabozaphu la sikhathi sizafika ukuthi kubonakale ukuthi wona vele umthwakazi umi njani sesiwasapota kahle okwamanje asikhipheni izana PF siyabonga
njani Studio 7 Zimbabwe kuyamoshakala ezilongukuso mnangakho ilizwe liyamoshakala so manje sesifuna ukuthi ilizwe libuswe abafana abancane abale 20 years kusiya ku-40 umuntu ole 60-70 kumele ebheke inkomo zakhe emakhaya yibo ababulala ilizwe
linjani balalela abahle ku-Studio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abe-CCC CCC bandla elihle kumeleke ibandla elihle CCC yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesesenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi bema-universities kodwa lathi ke siyilahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike bazali abangazange behambe ku-strike ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani izana omele angabazikhukhumize bethi abantu abastrikanga inkinga nansi i-strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sisitrayikile ngobuningi ngoba khayela nini emadorobheni kuhamba abemsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu zisitrayikile bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrayikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azange belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrayikile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofeti webhayibhilini u-Isaiah linabantu bezanu u-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 ababusi bayo sebeze befana lo-Nebukadnezar unkulunkulu uzondile u-Nebukadnezar wadla utshani for 7 years izanu isingu-Nebukadnezar ejeziswe ngunkulunkulu unkulunkulu uyajezisa ababusi sebesidla utshani nxa susidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from humanity awusacabangi ezombuso kakade ezepolitical agenda awuselayo i-social content awuselayo ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo into okuthiwa i-economic integration awusela i-religious respect awusela aba-advise abantu bezanu batshiyenini zaninge i-CCC iyalinxusa ithi lina uyanini ngobuningi whether ngezaphu ngezanu lijoyine lithule ebhokisini next year come 23 ilizwe leli lingalunga shiqiniswe lihle abantu bonke abakuzanu PF kuzabalungela la obabugawule kuzabalungela la umongameli wethu umhlonishi ubaba Mnangagwa kuzamlungela ngoba ilizwe leli silungisela lina ama-veterans abaphila lobugoga ngiyathaba ukuthi abantu lokhu bebuya slowly slowly sithi congratulations ukuba buchamisa the-CCC ngokuwina abakwenzile kuma-by elections this week bathole 7 izanu yathola 1 inguquko sithi thina inguquko phambili inguquko sukuma Zimbabwe omuhle inguquko vota Zimbabwe omuhle inguquko yakha Zimbabwe omuhle so kungaba le nguquko sizasukuma kube le nguquko siyevota kube le nguquko sesiyakha ke ilizwe lethu ngiyabonga amahlabo ezulu
salibonani salibonani basakazi ngungwenya lo ebe webhinga isibila okhulumayo lo baba wezanu lo liyazi ukuthi ngendlela akhuluma ngayo angazi ukuthi ngingambeka kusiphi isigaba liyazi umuntu uma ekhuluma kufanele ukuqala azibuze ukuthi into leya ikhuluma ukulalela abantu abaningi eSouth Africa, Botswana, America ngapi ngapi ilizwe lonke lapha ngase Africa balalela. So ma ekhuluma kanje akazivuzi twa lumbaloko mupone monse nikubusene kwe binga mucheso kabuba msazi chivila ndikalao chivila ndiku juzi ya bonse masabu kubankidi imekeli monsi ya sabu tayros nguwe keli mwana mbao nati mupone monse leza abandi nywe mkupona mkuba ndi mkudete kwa kafukata kwe chiduo ndimengwenya niliku ndao ye Botswana kwewe delino kukukukuku kuhabroni kwe kala mutukombele mumanyika kwonse nkumubede kutileza abandi swe next year 2023 atukede tonse nitulumanyika sizame kubuyela nisonke siye siye vota bakiti asambe nisiye vota tuende tuka vote kubinga monse tuinge muka baze kuvota muregister tuka vote naomba
salabonani ku studio 7 nyabingelela lonke bantu bezimbabwe yes siyavuma bantu bezimbabwe siyabonga bantu bezimbabwe kakhulu kuloko sokwenzakela ukuthi sivulele lathi sizisebenzele ngamakhompyutha siyakubonga kakhulu kodwa sifisa thina ukuthi silandele umthetho ukuthi sithathe ama-permit le fitness kuphela kodwa kwe-association kasikufuni badala kasifuni ukusebenziswa thina kwilizwe la maphathi abusayo la ezanu pf ndani lani ukuthi mbitshanambitsha zizathiwa fuma khiphana amakhombeni lethatha abantu bangaphi libahambise ngaphi izinto zezanu pf asizifuni izinto zamaphathi lezi thina sizifuni sifuna ukusijobisela sikhululekile sizisebenzele nje sikhululekile ngoba liyasazi ukuthi vele thina izinto zepolitics vela sizithande emjoveni thatswaye lihlala sisibona isikhathi esiningi esingalandaba le nto thiwayo ukuvota mbekuyini ubani esikhathini esiningi kodwa into eqakathekileyo kithi ukuthi thina sithanda ukuthi sizisebenzele ezi abantwana bezimbabwe siyabonga kakhulu badala ukuthi nxa lingasikhululela kodwa into zebhukta lezi asizifuni sifuna ukusebenza sizimele thina thina sodwa sisebenze sizimele ezi umuntu eqhekhelane lekhombi yakhe sokuphelile kumbe sizizwama-association khonaokho erotena leqonda khona ngale kumbe ukuhambe emakhaya kube yikhonokho okwebhukta akasekufuni sesidini thina ukusebenza sidirectwa ngabantu bezanu sidirectwa ngabantu abayaliyana iphathi asikufuni lokho ngoba loo yabe ekhokhele kwazi ukuthi unwena ungayiphi iphathi asikuthandi badala cela ukuthatha amaphemithi uthatha ama-fitness sokuphelile siyabonga kodwa okwaziyo ukuthi uludreva walangqondo lo yinto ongalangqondo kumele esemhlalisa endlini kuphela sokuphelile asifuni ukukhontrola abanye abantu asifuni ukukhontrolwa ngabanye abantu sikwazi ukuthi sisebenza kuhle labantu abagada izimoto zethu sokuphela
molweni ku-studio 7 hayi basakazi laleli ukhulumayo Dumezi angazi ngingene ku-studio 7 kodwa ngeke ngangena ku-studio ngenxa yokuthi sengize ezingikhubayo ezimayelana nomkhonto wesizwe okhishwa kobulawayo kufana nokuthi babhidliza phela amathuna lapha kulele khona umzelikazi yabo-Joshua Mqabuko uma bebulala umkhonto wesizwe hayi lento iyaxaka nje lento iyaxaka kufuneka nje uma bebulala lo mkhonto wesizwe behle behambe bayibhidliza lakhona ngalo kubombuyane yaya yakhona kodwa into esixakayo yona leyo esike ukuthi umkhonto wesizwe uphuma ka ngaliphi bangenaphi emkhontweni wesizwe bayawazi ukuthi umkhonto wesizwe umelene hayi kahle kahle thina amandebele ethi nasiqinene ngemkhonto ibulala kungamashona konke lo hayi yabona ekugcineni sizo igugura hondo izabuya ibulale futhi amandebele ngendlela okuyiyo khona hayi amandebele namashona vela akusoze kwafakwani kwazwana noma ngaze lithini nabo lithi liyabavotela bona labo bomnangago bomchamisa beni bana labo lithi liyabathanda kulanto ezolunga indebele leshona vele ngamafutha namanje kodwa into engikhubayo mina ize yahlala kimi ngasenhliziyweni namanje kuyihlona ukuthi umkhonto wesizwe uphuma ngaliphi ngoba thina nathi besizazi ngophawu lolo ukuthi nabamzilikazi singabankomo thina mandela umthakazi wonke ubonga umzilikazi noma ungasowo umzilikazi kodwa nje hayi into le iyasixaka kabi iyasinyanyisa uphuma ngaliphi lo mkhonto wesizwe lo bathi bawukhipha hayi okhulumayo uDumezi kodwa mfethu balaleli bakazi le nto le bona izimbabwe kahle kahle abahle basitshele ukuthi nje vele kumele zikhale kufiwe belahle ibhamu lezi amashona abasidelela kabadelele basuka le kozimba le bazonyanyisa lapha ini umkhonto wesizwe ophuma ngaliphi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulokuxokozela phezu kodaba lokuthi idale le-Supreme lilakho ukwesula umthetho obuvumela abesifazane abakhulelweyo ukuthi benelise ukususa izisu nxa befuna. Lokhu kuqale ngeviki edluleyo lapho okuphume ngudlu imininingwane yabehluli be-Supreme Court ephathelane lokwesulwa komthetho lo. Lokhu kubangele ukuthi kube lokutshengisela endaweni ezishiyeneyo zelizwe. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwePotras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela. Udubo lokusilela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yeZupco. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.